Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 20 2023 mo Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesiphumile ekhoti esivumelene ukuthi i-appeal kayiziwe ngesiphangephange esinike ama-dates okuthi silungise amaphepha.
Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-High Court luthoniswe ngesiphangephange.
Ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijimi senu ngiqhubeke ngilimela. Okuqakathekile ukubana sivotele upresident u-advocate Messenger kuqala.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa kukhetho lwamakhansela ephumula koBulawayo kunxoxompikiswano i-elections debate. Sewuqhamuke udlakela eMngwenezi West lapho osokutshiswe imota kaMnumzana Dafatswa Shumba oncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-High Court luthoniswe ngesiphangiphangi. Udaba lolu luza kwehlulelwa lidale leli ngeviki ezayo. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Besipha isinqumo lesi abahluleli abathi uJustice Chinembiri Bhunu, Justice Felicitas Chatukuta loJustice Susan Mavangira bavumelane kungela kuphikisana ukuba udaba lolu luqakathekile. Ekhuluma ngemva kokwethula kwesinqumo lesi, igqwetha likaKasukwere uMnumzana Method Ndlovu uthe bayasamukela.
Sesiphumile enkantolo Supreme Court. Uyakhumbula ukuthi wakuqala uKasukwere was disqualified yi High Court ukuthi alalungelo lokuthi akwanise ukukontesta ku-presidential election. Kodwa-ke wafaka isicelo sakhe ku-Supreme Court ukuthi i-judgment ye-High Court bayi-set aside.
UNdlovu uqhubeke esithi isikhathi sesidliwe ngumanguwoye, bayathemba ukuba udaba lolu luzazwakala masinya ukuze uKasukwere avunyelwe ukuncintisa ukukhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi.
And then uMangwana wasuka wafayela i-agent application yokuthi i-appeal kaKasukwere izwakale ngesiphangephange ngenxa yokuthi ama-election sesondele. So sesiphumile ecourt sivumelene ukuthi i-appeal kayiziwe ngesiphangephange esinike ama-dates okuthi silungise amaphepha.
Ekhuluma esemthethwandaba isikhulumeli sikaKasukwere unkosikazi Jacqueline Sande uthi loba nje lokhu kubaphazamisa bazaqhubekela phambili bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho.
Angiboni ukuthi luyaphambanisa ngoba umthetho uyanqoma wona ukuthi amalanga okumele kwenziwe lokhu yilawo. So mina ngibona ngani iZEC iyaqhubekela phambili ngomsebenzi, kumele iqhubekele phambili ngomsebenzi.
UKasukwere wasithiwa edale nguMnumzana Lovedale Mangwana yena othi akumelanga ancintise kukhetho lukamongameli ngoba wahlala isikhathi eside engekho eZimbabwe, lokho kungavunyelwa ngumthetho kuleli. Ukolunye udaba koBulawayo namhlanje, idale le-High Court lithe liza kupha isinqumo salo ukudaba lapho abavoti abalitshumi lambili besithi ukumiswe ukubekwa kwabancintisa bemele ibandla le-CCC edayele ephalamende abalitshumi lambili koBulawayo. UMahluli uBongani Ndlovu ubikwa ukuba uza kupha ilanga lapho aza kutsho khona isinqumo sakhe. Udaba lolu luzwakale e-High Court koBulawayo luphuma ebulenjini kwi-intanethi ku-live streaming ngemva kokuba inkampani yezindaba e-site icele idale ukuba udaba luziwe nguzulu wonke ngenxa yokuqakatheka kwalo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abazancintisa kukhetho lomakhansela ephumula koBulawayo kunxoxompikiswano i-elections debate ukuze bethule abakhangelelwe ukwenzela uZulu nxa bengaphumelela kukhetho lolu. Yilokhu nje lephumula libhekane lenhlupho ezinengi. Kubika uBathabile Masuku.
Lingxoxo mpikiswano ibigoqela abamabandla akhankasela isihlalo sika kansila ephumula ku ward 17 agoqela elezanu PF, elezaphu iCCC, Umthwakazi Republic Party iEFF kanye leFree Zimbabwe Congress. Unkosikazi Sikhululekile Moyo omele ibandla leCCC uthi uzimisele ukuba asebenze ndawonye lezakhamuzi zephumula njengalokhu abekwenza.
Namhlanje sibe nombuthano omuhle lapho besihlanganiswe khona singama-candidates. Ngiyabonga ngoba kutshengise ukuthi sesingaba ngabantu esanelisa ukubana sisebenze ndawonye singaxabani. Ngakho-ke mina njengoba ngicela usekelo kuzakhamizi zika-ward 17, ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijini senu, ngiqhubeke ngilimela. Okuqakathekile ukubana sivotele uPresident u-Advocate Nesengijabulisa kuqala.
Unkosikazi Nosizo Mpuwa owebandla le-EFF ulandisa ngafisa ukukwenza elokitshini lePhumula.
Okunye njalo imbhalo ilungiswe lezizabogogo abahluphekayo nabagogekileyo.
Umnumzana Nkosilathi Moyo omele ibandla lezanu PF uthi engangena enkundleni uza kwenelisa ukuthi akhiphe amaChina ngoba elamandla okukwenza.
Mina uma ngangithuma ngilimele ngizoyenza amaChina kuyena ngoba ngilawo amandla okwenza. Uma ngithi ngilalo futhi amandla.
Unkosikazi Silitha Mhlanga webandla leZimbabwe Congress Party uthi uzasebenzisana lezakhamuzi ukuthi kuthuthukiswe isigaba sika ward
17.
Ingxoxo mpikiswano le eqoqwe ngabe Center for Innovation and Technology bemanyene labe Habakuk Trust labe Bulawayo Progressive Residents Association iphe inkokheli zamabandla ehlukeneyo ithuba lokwethulela izakhamuzi zephumula imisebenzi ezikhangelele ukuyenza nxa bengaphumelela ukuvotelwa kukhetho lokuba ngukansila olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kusigaba lesi kulabesifazane abane abakhankasayo. Lokhu kunconywa yinhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association ukubona abesifazane bephatheka kwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, nginguBathabile Masuku.
Zithi azisabuqhuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini yeJohannesburg ngemva kokudubuka okuquphule umgwaqo kwawisa izimota. Uthi uSokhumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bese kusatshaya ihola lesithupha ntambama izolo ngesikhathi kudubuka umaqhuphula ongakaziwa enkabazi yedolobho leJohannesburg. Lokhu kudubuka kubangele ukudabuka phakathi komgwaqo ohamba izimoto eziningi obizwa ngokuthi ngubri. Lokho kudubuka kutshaye izimota zaqonga ezinye zawela emipankeni yokudabuka komgwaqo kwangathi bese ziginywa umhlaba. Lesi sehlakalo esesitshiye abantu abaphose bafike amachumi amahlanu 48 belimele, kwalimala imota eziphose zifike amachumi amane 37, kwafa umuntu oyedwa. Omunye umtshayeli womtshova uthi omunye womtshova uchaywe waqonga wafohloza uphahla lwesitolo eseduzane lomgwaqo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Justin William uthi akakaze akubone okunjeya selokhu wathwetshulwa yingwe.
Kwachuma phansi lapha and then isabona imoto sesiphenduka nje abantu sebesibakhala kakhulu sesisibona abanye abantu bagijima sesingakwazi ukuthi kwenzakani. Amaphayipi achume phansi ogethi nehasi.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jabulani Mhlanga uthi kabasabuqude ebusuku bese saba ukuthi kuzaphinda futhi bafele ezitezi abahlala kuzo.
Ngazi
Kusenjalo usibalukhulu wesabelo seGauteng umnumzana Phanyazale Sufi utshela bezindaba ukuthi awukatholakali ngokugcweleyo ukuthi yini imbangela yalokhu kudubuka kodwa sebelawo umkhondo wakho.
There are three main holes that are an interest to their investigations.
Inhlolisiso esilokhethisa ilonda iveza ukuthi kulezinto thile ezithinta igazi lokusetshenziswa yinkampani yezokuxhumana e-telecom okungabe kubangele ukudubuka lokhu.
That there are certain institutions that they want to interview further.
Ngesikhathi-ke iziphathamandla ziphezu kokuxwayisisa lokhu, izalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini edolobho leJohannesburg zithi ngeke zibuquthe obukabhuka kungakavele obala ukuthi yini ebangele ukudubuka lokhu. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sekuqhamuke udlakela eMonezi West lapho osokutshiswe imoto kaMnumzana Tafazwa Maswaya Mando Shumba uncintisa kukhetholo malunga edale lePhalamende ezimele. UShumba ucabangela ukuba imoto yakhe itshiswe izolo kusihlwa ngamalunga ebandla leZANU PF. Uthi amalunga la kawafuni ukuba ancintisane lonkosikazi Priscilla Moyo omele iMonezi West edale lePhalamende ekubandla leZANU PF. Unkosikazi Moyo uphika ukuba abakubandla lakhe bathotshozela udlame. Kusenjalo kulamalunga ebandla le-CCC athi asethule nzima eMashonaland Central lapho bashaywa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga eZANU PF. Umnumzana Brian Kembo, umeya weBindura, uthi luyamemetheka udlakela edolobheni leli. Kubikwa njalo ukuba imota kamnumzana Trustwell Chikomo okubandla le-CCC iphonjiswe amavili namhla ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo. Amapolisa athi asehlolisisa okwenzakala eMwenenzi lezinye izabelo. Umnumzana Fortune Mlalazi we-CCC uthi kuyethusa okwenzakala kwele Zimbabwe.
Kuvele kujwayelekile ukuthi inyoka ungayifaka ekhoneni usufuna ukuyigongoda iba nolako olukhulu kakhulu, kufana neZANU PF nayo. Izikhathi eziningi uma sesisekhethweni ipower yabo seyi-threatened baba lodlame bahlukumeza abantu abangavumelani labo kwezepolitics. So kuyinto ejwayelekileyo njalo ilihlazo iyasiyangisa emazweni wonke ukubana sihlala sitshayana sidongodana ngenxa yokhetho.
Lapha-ke ubona ZANU kungenziwani ukuze kuqedwe udlakela lolu?
Well, iZANU PF ngokwayo kufanele i-discipline ama-members wayo. Kuqale ngomkhokheli weZANU PF. Kwakufanele ukuthi ethe announce i-election ase adile ngendaba ze-violence njengomkhokheli welizwe. Adenounce i-violence njalo amapholisa avunyelwe ukuthenze umsebenzi wabo, abophe labo abahlanganela ku-violence.
Kodwa bengakwenza khonokho yini?
Ngokuswelakala kwenhlanhla amapholisa angeke akwenze ngezizathu ezihlukeneyo. Isizathu sokuqala ukubana kunamanye amapholisa angama-political activists, amapholisa asuka ku-border gezi angeniswa ku-ZRP angama-perpetrators e-violence. Kuzoba namapholisa oqobo avalelwa ukwenza umsebenzi yithi amapolitians, especially labo abakuZANU PF. Sibonile i-deputy minister ebetrethena ipholisa lapha emalangeni adluleyo. Yikho ke okwenza amapholisa ehluleke ukwenza umsebenzi ngendlela.
Amabandla wona engenzani ngakhonokho?
Ngaphandle kokuvikela ama-members abo, okuzadala ukuthi baphethe be-retaliator ekuvikeleni kwama-members, udlame lube seluyamemetheka-ke. Kodwa-ke amanye ama-political parties amakhulu anjengabo-CCC, wa-encourage ukuthi atshele ama-members ukubana a-refrain from i-violence campaign ekuthuleni, uhlanganisela la iZANU PF. Siyayicela ukubana eke yekele ukushaya abantu. Awungeke wakhe umuzi ngenduku.
Umnumzana Fortune Mlalazi ukubandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Believe Gawule we-ZANU PF.
azudlabela kepsi mfuna ukutshela ukuthi udlabela yinto engaba khona noma ngathi njengoba sihlala sikhuluma nje ingane amaphathana la amanyana la ama-opposition babesezodlabela bebodwa bona bodwa kodwa but nxa belamanye amaphathi-ke bangaba lodlabela udlabela luba khona kepsi kwesi sikhathi nxa kutshela izinto ngoba kushiya ngokuthi umunye wakho luhambe njani endaweni eyenzakalayo njengokuthi kathi singasikhangela kathi sekusendaweni zokhetha abanye abantu bayashiya kwezindawo kube lokuprovokana ukuwaprovokana kwabantu kusiba lodlakela abantu kuyatholakala khona kushiya ngokuthi abantu bona ubukhokheli bona bubamba njani izinto ezinjengalezo nokuthi bathiba njani abantu entweni ukuthi bengenzi into zodlakela udlakela kutiphisana ukwazi ukuthi kumbeki kwenziwa ngabantu bezanu PF kuphela hhayi udlakela lenziwa abantu even opposition bayenza udlakela olumahalisayo udlakela lugcwele indawo yonke lezi hhayi ayisho nto yokuthi kumbekenziwa ngabantu bezanu PF kuphela abantu ama-parties wonke enje ikakhulu njeya-opposition nale esikhuluma ngayo ilo dlakelo luye lwakhona lwenzakala ngaphakathi kwabo kungasho lokuthi babekwenza besenzela amanye amaphathi wathi monxa sebehlangana namanye amaphathi lapho kule-province
ye kodwa-ke nxa sikhangela sibili sijula babagawule siyabona ukuthi abantu bacabangela ukuthi vele abantu bezanu p f yibo abamemethekisa udlakela lonke lolo kuyini okwezithi abantu bethi ngabantu bezanu
hhayi ukuthi nje abantu laba bafuna ukuthi nxa sokuthiwa ukhetho soludlulile ethi sike sikhuluma kulodlakela ukuthethwa lohamba kuhle bazame ukuthi babe lento ebambekayo kipsi abasala beyibambile but mana ngikutshele kipsi thina kathi sikhuluma sindesemadebeleland regina angaze ngizokuthiwa kulo muntu ochayiwe laphana kulo muntu othe kathi esikhulumakuthi abantu bayazikhankathela bayazibhodela bazenzela intando yabo bayenza umsebenzi wabo bekhululekile ukudlakela lokho sikuzwa njengokukhuluma nje ukuthi endaweni enje kwenzakale khona kodwa kwenzakaleni esasingeneni sijule kakhulu amapholisa ayenza umsebenzi wabo kucuba ngula ukuthi athi ubani oyenza kuyini okwenzakale kwaze kwayenzakala udlakela nololo ngoba abanye abantu kutips ba okunye umumo lo ngumumo owenziwa ngabomu ukuthi at the end of the day abantu bakhuluma ngokuthi ye izanu p f yenza udlakela izanu p f yenza udlakela mina angiyali ukuthi udlakela lungaba khona kodwa lubangelwa yini udlakela lololo yikho simele sikudingisisa amapholisa abe yiwo acubungulayo indaba ezinjengazena ezizodlakela
umnumzana belief gawule ukubandla lezanu p f bexoxa le studio 7 esecholojo izakhamizi ze-Victoria Falls zithi sezidlela evalweni ngoba zisabela ingozi yokubamba imikhuhlane yesihudo efana le-cholera ebhahe eZimbabwe zithi lokhu kubangelwa kuswelakala kwamanzi adonswa ngempompi emfuleni uZambezi kubika uNokuthaba Dlamini
Sekuzinyanga ezedlula ezine izakhamuzi zakuleli dolobho zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi. Unkosikazi Sithandekile Chuma uthi abesifazana labantwana yibo abasengozini enkulu ngoba behlala bephuma ijumo ukuyadinga amanzi la.
Siyaswela ukuthi singaflasha ngani sigcina sesihamba labantwana eganyeni. Ukupheka sipheka nzima. Akuyabe kungela manzi ukugezisa imiganu ithona ihlalwa zimpukane kungela manzi ukuthi sigezise abantwana sokula malanga ukuthi lamhla bayageza kusasa amanzi abe ngekho bengagezi abantwana
amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Christia Muzenda yena oyakhele emfelandawonye othi izambuzi kazingeneki njalo lanxa umanisipala eyake abakhumbule ngamanzi kaweneli
bazala unalingawuya futhi asikhani amanzi yawe silayinela esinye isikhathi uthola amapheli angu-2 siyenza ivigoroni ungelapha wekuthi uyenza ivigoroni plus yabe ayebengafani amapheli angu-2 akhona wona lawa okugeza lokuwatsha siwanathi futhi amanzi wona lawa ebhawuzeni abengafakanga umuthi even ukulima umbhida asisalimi because asila manzi okuthelela siyakwanisa ukuthola amanzi wona lawa okudingisisa ukuthi sikwanise ukunatha kuphela lokuwatsha ukuwatsha esinye isikhathi siyahlala 2 weeks 3 weeks singawatshanga le toilet yakona ayichenesesi siyayifunga ukuflasha kodwa umunuko ledoti kuyabe kugcwele
okhubazekileyo umnumzana Isaiah John Chipepura uthi uhlupho lolu lubuhlungu kakhulu kwabakhubazekileyo ngoba bengelandlela yokuyaziselela amanzi
njalo mina njengomuntu okhubazekileyo ngithwele nzima kangikwanisi ukuthi ngikwanise ukuthi ngiyekukha amanzi elsewhere ngaphandle kokuthi ngiwathole empompini loko ukuthi kwesinye isikhathi kuyalayinelwa amanzi kuyahanjelwa amanzi vele it's a challenge to me ngoba ntsho liyakubona ukuthi mvele nginjani kangikwanisi ukuhamba ngisiyakukha njalo ngizathwala njani ngapha ngiphethe ama-clashes or ngiyabe ngiku-wheelchair.
Umnumzana Honest Bibitha laye uthi kuyamdida ukuthi lindawo ihlale isikhathi eside kangaka ingelamanzi, njalo uthi lokhu sokungekweminyaka phose yonke.
Sifisa ukuthi i-council isenzele kuhle because uzambezi useduzane. So asibona ukuthi kungaba yi-challenge ukuthi amanzi siwathole nsuku zonke especially njengakathesi uzambezi uyabe egcwele, so asikwazi ukuthi uhlupho lwamanzi lungaphi ku-council yethu.
Ephendula phezu kwalimpica, umnumzana Roni Dube ongungqongqoshe we-Victoria Falls City Council uthi udubo lolu lubangelwa yikungasebenzi kwempompi edonsa amanzi emfuleni uZambezi esilesikhathi yafayo.
Silamapampu akhona, so amapampu lawana asefile, sizama ukuthi sifake amanye amatsha. Okwakhathesi sifake ipampu encane esenelisa ukuthi imuve amanzi, kodwa amanzi ewahambisayo aweneli. Kuzathatha isikhathi ngani ngoba sizama ukufaka sifaka i-concrete entsha ehambelana le size yamapampu esiwafakayo.
Umnumzana Kelvin Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Victoria Falls Combined Residents Association ukhuthaze ikansila le ukuba ikwenze lokhu ngokutshetsha.
I-council should make it a priority ukwenzela ukuthi i-destination yethu i-continue i-receiver ama-clients. Ngoba ama-clients babakwazi ukuthi nxa kulohlupho lwamanzi olufana lalo abangeke besabuya. And nxa bengasabuyanga thina siyakwazi ukuthi imisebenzi yabo izaphela, asozibe khona njalo sizaba lohlupho.
Uhlupho lwamanzi kuleli dolobho luza ngesikhathi eliZimbabwe libhekane lohlupho lwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera esibhahile elizweni lonke jikelele. Indawo eziningi zemadolobheni kazilamanzi okuyikho okubangela lomkhuhlane wohudo ukuba uqhubeke umemetheka. Uhulumende kuhlangothi lwezempilakahle ubika ukuba sekubanjwe abazinkulungwane ezedlula ikhulu 131,000 bele kholera, njalo lomkhuhlane usubulele abedlula amachumi ayisithupha. Abenhlanganiso ye-Relief Web kuphenyo lwabo abalwenze emavikini adluleyo bakhuthaze ukuba uhulumende kumele asabalalise ulwazi kuzulu ngalesi sifo, njalo atholise uzulu amanzi ahlanzekileyo ukuze amelane lalesi sifo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Amabandla ezombusazwe athi amalulungiselelo okhetho olukhangelwe ukuqhutshwa mhla ka-23 ngenyanga ezayo asefika emaphethelweni. Lanxa ele Citizens Coalition for Change lisithi amalunga alo ahlukuluzwa ngawezanu-PF kwezinye izigaba zelizwe. Ibandla elibusayo liyakuphika lokhu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sesigaba seMatholeni North kubandla le-CCC, endawonye lomnumzana Mbongeni Dube omela ilupani edale lephalamende njalo ekubandla le-ZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Lo nyaka kumnandi kubi la lapho esihamba khona lalapho esihlangana khona, siyafika sibili labakhankasayo ispecial abe-CCC, siyahlangana sike sixoxe ndawonye siyehlukane kube kuhle kube njalo. Imbuthano yethu yonke yakaze kube nodlakela nabasikazi sizwe bekhala ngodlakela kweyabo imbuthano.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ncube.
Hayi, imkhankaso ngapha ihamba kahle kakhulu. Abantu babhizi ama-CCC ithaya kakhulu ama-door-to-door. Kwalesi sikhathi silungiselela ama-conscious rallies, silungiselela irali enkulu ezaba khona ekaprezikuvika no-Agasti kuesithi ka-Agasti.
Siyasizwe ibandla lakho lisithi kulodlakela kwezinye izigaba zelizwe. Kwesenu isigaba seMathebelele North liyakubona yini lokho?
Udlakela izikhala sikakuboni nanoba kunempiko lapho nalapho ukuthi abanye abezanu-PF bathi hhayi singadliwa, siyabuyela empini singadliwa, siyemthumela amasosha siyeze lapho nalapha impiko enjalo anoba singakabi philiseko lakho khona lokho. Kodwa-ke physically asikasizi umuntu osechayiwe, ngisikhuluma sochayiwe kathesi.
Mnumzana Dube, ungathini ngokuthiwo ngumnumzana Ncube, ubona ingani ibandla lakho lingavuma mpela uma linganqotshwa ngele-CCC?
Engakutsho ukuthi ukunqotshwa yikho esingakukhangelelanga. iresponse yabantu ekhulumayo ukuthi hayi siyawina. Kodwa ke njengomongameli esale sitsho ukuthi ufuna ukuthi kube lokuthula before, during, after election. Ukuthi uyabe ngobile yabe ngobi. Bazabamukela andiphetho lutheto. Kada ama chances angkhona ukuwina yiwa ngekhulu.
Kungani ubona ingani ibandla lezana uPF linganqoba?
Khaya lelo pane ungananzelela sile ndaba yethu le imisebenzi esiyibonayo njengakeleyo through devolution, izikolo eziyakhiweyo nemali ye-devolution ziningi. Ama-projects ayenzakeleyo ancedisa i-community like eyolukane bubi irrigation scheme ele 180 hectares lapho kulinywa khona. Ungakhangela futhi igwayishangane dam lana bayahamba abantu bezigonela umsebenzi okhona phansi. Ikhuluma kunjenjenje kathi esikhangelele ukuthi kule sibhedlela esivulwayo iklinikhi evulwayo lupane isi lapho eyakhiweyo through i-home affairs through babumnangapha.
Mnumzana Ncube liyayibona na inguquko ehlelwa ngumnumzana Dube?
Hayi, thina sikakuboni siyeza kuphela emthakazweni kumathelevishini ngoba thina singapha kuhlangothi lenkayi enkayi le kuthiwa yibulawa enkayi road ayisahambeki amabhasi ezeyenze ubhoda komunye umgwaqo ohamba kwenye indawo velo oyidatirod angazi uthi enikwa kudibe kuhlala kuliphi ilizwe ngoba ilizwe liyakithi seliyazala ukuthi hhayi akusela lutho nje kuyethusa kakhulu ukuthi kuzahamba njani uma ngakhangela ukuthi uma kuyenza ukuthi izizane siwinile for the next 5 years uduko abantu abazadubeka ngakho abadubeke ngakho for ku-5 years oleleyi kungikhona kuthiwa kuzadutshekwa futhi kuyethusa lokho.
Kuyikuthi ibandla lakho lingangena embusweni lesi-CC mnumzana Ncube, ubona ingani lingaletha umahluko yini ngazizathu bani?
Hayi, seletha umahluko omkhulu kakhulu ngoba thina sinobukhokheli obufresh, ubukhokheli obungazange buchithe igazi, ubukhokheli obunobudlelwano obuhle namanye amazwe. Manje thina amaplans ukuthi lingangena within 100 days kukhona umehluko ngoba laba bantu laba abezanu-P F, ubukhokheli bezanu-P F bungena embusweni kunodonsi entanyeni. Akunanto abazayenza ngoba abasela budlelwano obuhle namanye amazwe ngoba bafaka imithetho, sebafaka imithetho emibi khathesi kufakwe eminye umthetho othiwa i-patriotic bill, umthetho obulabela phansi ilungelo labantu. Abantu abasela kukhuluma bekhululekile, abantu bayahlukuluza abantu benza. So thina ubukhokheli sizabufaka ibukhokheli obutsha okunanzelela ilungelo likaZulu, olunanzelela inkululeko yabantu, olunanzelela umuntu njengomuntu, olulobuntu uma sikhuluma.
Ingqobe isikuwe mnumzana Dube.
Bona inkinga abanayo ukuthi bahlala bemsekulweni kuphela, ngenxa yenkinga zike enhle njani kabayisapoti enkaya yona leyo khuluma ngayo ide ngahamba emalangeni sisiya komishina amagezi emakhaya izibhorane, uhlelo lwezibhorane lonke lokuthi abantu batholiswe amanzi ahlanzekileyo khona ngale emakhaya enkaya yikho lapho esihambe sayakhona mathupa ayikhona ukuthi kubhalwe emaphepheni. Singakhangela indaba zamagezi ewange kathesi amagezi sokuyindaba edlulileyo ezimbabwe uhlupho lwamagezi ngenxa ka-unit 7 and 8 aso history yinto ephelileyo eboda ebedbridge ma ufika kuhle kakhulu kusadak reading yiyo ibhoda enhle ukudlula yonke amabhoda. Inkaya yona leyo okhuluma ngayo yadingela ama-constructors angu-5 okumeltaningi kukhona okulungisiswayo.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube omela iLupane East ethala lephalamende obexoxa endawonye lo mnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli sebandla le-CCC eMatabeleland North belo sithandekile Mhlanga kwe-Studio 7. Ulive Talk namhla uhlelo asidluzeni bomama sikhuluma labesifazana ngabakwenza ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Singakehlungani isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ezigokela namhlanje. Idala le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lukamnumzana Sevia Kasukwere luthoniswe ngesiphangiphangi. Abe inhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa ukhetho lwamakansila ePumula koBulawayo kungqoqo mpikiswano ye-Elections Debate. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka yeZimbabwe.